sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesithathu mhla ka 29 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Amapolisa anti uZulu kumele achiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi olahlekelwe $45,000. Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaArchbishop Desmond Tutu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2099 belomkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yaku 4940. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bangu 32645. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 1855 kuthi abahlatshwe esibili bangu 2048. Amapolisa asexwayise uZulu kanye labo somabhizimusi ukuthi bengaze bagcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi weHarare othathelwe $45,000 emoteni ngomvulo. Amapolisa athi usomabhizimusi lo wakhonjelwa ngombhobho izigebengu eserobhodini zasezimhudula zamjikela phandle kwemota zahluthuna imali zanyamalala. Ubugebengu obunje lobo kugqekeza ezindlini sobubhahile kakhulu kulezinsuku. Inengi lithi okudanisayo yikuthi amasotsha amele avikele umphakathi lawo alesandla kuzehlakalo lesi. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu besebenze kanzima balahlekelwe izimali zabo. Imali enganga leyo $45,000 noma $10 noma $1,000 nxa ngabe uyisebenzile ngendlela yebhizinisi kumbe ngendlela thile wayihlanganisa, imali yokusebenzela wena yokuthuthukisa wena yokuthuthukisa umphakathi yokuthuthukisa abantu bakho, hayi yokuthi ilandwe endlini izokwebiwa ngabantu, kuyinto embi kakhulu. Ngakho uqathekile ukuthi abantu badinge indlela ezinhle ezokuvikela imali zabo, kungazakali ukuthi kambe imali engako ikhona inendlini ingavezwa bangayi ku Facebook la kubo WhatsApp lapho abaxoxa khona ngezimali ezinengangaka beveza le notho yokuthi ikhona ngekhaya, kuyabangela ubusela lokho. Ngakho ke kuyaqhakatheka kakhulu ukuthi abantu bavikele lokho abakusebenze kanzima ngokuphatha ngendlela efihlakileyo.
Singathi abantu bagcina izimali ezindlini ngokuthanda yini Ncube, nxa sikhangela osokuke kwenzakala kuzimali zabantu ebezigcinwe emabhanga?
Vele ngeke ukukhuthaza abantu ukuthi bagcine imali ebhenki, ngokuba amabhenki eZimbabwe ungafaka imali kawusayitholi njalo. ungahambisa nje kumbe i-$1,000 ukuze uyihlanganise njalo uyithatha kune bank kuyakuthatha unguna phakade uza chichusa chicha usiya khona emabhenki lapho ungatholi lutho ngoba sekwafa phela amabhenki lizwe lelibuswa kabe kakhulu iZanu PF iqede du ngakho ke kulengozi enkulu eyokuthi abantu bagcine izimali ezindlini kodwa ke futhi ikhona ingozi lobubi bokuthi iye emabhenki yingakho abantu bona bese bagcina izimali ezindlini ngoba bese sabe ukuthi phela nxa isiye emabhenki kasayitholi ngakho abantu abazikhetheli ke ukuthi imali bayise emabhenki kumbe bayigcine ezindlini iyalahleka imali iyathathwa imali yibhenki ungabe usayithola njalo
izehlakalo zamasotsha abamba inkunzi lagqekeza ezindlini zabantu ehlomile entshontsha imali zikhanya zisanda ezweni ungathini ngalokho
yekhona kunjalo siyabona kulamalanga kwande kakhulu ukuthi uthola bebutho beyibabebayo ababamba inkunzi kuveza kahle kamhlophe khona lokhu ukuthi umthetho udilikile kanti ke futhi ilizwe elifanele livikele abantu alisabavikele ngoba phela abantu bafanele bavikele ngamapolisa nabebutho labanye abaphethe ezomvikela nxa sekuyibo ababamba inkunzi abathathela abantu kubonisa ingozi enkulu kakhulu kuyadingeka ukuthi bakusukumele khona lokho abasemagunyeni abasemandleni ukuze abantu bavikeleke ingozi enkulu leyo ngoba phela amasotsha yi-alezikhali nxa esebamba inkunzi kumisa kababantu ilizwe lelidi ukulungisiswa ngokuphangisa konke khona lokho esikubonayo kudalwa yipolitiki politiki nxa ingazange yalungiswa ezomnotho ngeke zilunge ezomnotho zingalunganga imali kayisoziye emabhenki inkunzi izabe ibanjwa abantu besebelwa imali zabo ngakho-ke kasilungiseni ipolitiki ukuze kulunge konke ngendlela efaneleyo
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe abalamabhizimusi asathuthukayo sebecele uhulumende ukuthi abasize ngemali yokuqinisa amabhizimusi abo kusungulwa nje umnyaka omutsha ngoba bedonse nzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokutshabalala nje komnotho omunye wabosomabhizimusi laba ngumnumzana Alec Ndlovu yena othi bekungelula lonyaka
umnyaka lo esiwugqibayo ube ngumnyaka onzima kakhulu ekwenzeni ibhizinesi ngenxa yobhubhane lolo le-COVID-19 olwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa yi-lockdown okubangele ukuthi ama-businesses avalwe abantu bayehlala phansi kusesatshelwa ukuthi kungamemetheka phela lelo gcikwane so ukuvalwa kwama-businesses ukuvalwa kwama-borders ukuvalwa kwemisebenzi eminingi kakhulu kubangele ukubana abantu bahlale phansi and lokho kwenze ukuthi-ke ama-businesses amaningi alahlekelwe kakhulu elahlekelwa inzuzo elahlekelwa imali
ziyavulwa izikolo kunsukwana ezilandelayo ungathi ikhona yini imali
ziyavulwa izikolo baba ngeviki ezayo uhlupho olukhona yilo sibili olokuswela imali sananzelela ukuthi izikolo nxa zivula kuswelakala i-school fees kuswelakala ama-uniforms kuswelakala ingwalo lakho konke nje kunenginengi okuswelakala kulabanye abazabe begadiswa besiya izikolo ezingaphandle so isikhathi esiyakiswa isikhathi esiswela ukubana abantu babe le mali so i-challenge esihlangana layo sibile mboni nganti abazali abaningi sizabe siyilo hlupho lonolo lokubana sivela ukhefu futhi lalo ebelichitha imali lanxa singazange sijabule njengalokho esikujayeleyo
kuyini elifisa kwenziwe nguhulumende okungenza impilo zenu lamabhizimusi enu athuthuke
impilo yethu baba yeyeme kakhulu ekwenzeni amabhizimisi and nxa umnyaka uzaqalisa esikukhangeleleyo kubana sizakuba lamathuba angcono akusebenza lokuthi senze inzuzo senze imali senze iprofit engcono sikhangelele ukuthi-ke uhulumende aqhubeke njengalokho sivela esikhathini lapho amabhizinisi akade evaliwe sikhangelele ukuthi uhulumende ahlanyele ama-loan afake esingathi i-business support ngaphansi kogatsha lweministry SMEs okunje ngokubana ke siphiwe ama soft loans ukwenzela ukuthi abantu baqalise kabutsha amabhizinisi ukwenzela ukuthi basebenze ngendlela eqondile ekhangelelwe ukuthi ke amabhizinesis abo angaze awa kodwa aqhubekele phambili.
Umnumzana Alec Ndlovu ungusomabhizimusi. Uhulumende uke waphathisa amabhizimusi amancane ngemali lonyaka kodwa iningi lithi ayilethanga mahluko leyo mali ngoba ibingcosana nje. Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaBishop Desmond Tutu kulandela ukubhubha kwakhe ngesonto. Ututu uchonese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90. Uzabekwa ngomgqibelo. Nangu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala lemuli kaDesmond Tutu osichile usithi intaba idilikile ilanga litshonile. Ngalokho mahlabe Zulu sithi imuli yonke yeSouth Africa ayikhale ngethemba ngoba ubaba usebenzile njalo uNkulunkulu wamupha isikhathi eside, isikhathi esiningi abantu abahle abaphili abadala bathi isitshe sihle asidleli kodwa siyabonga ubaba ufikise iminyaka 90 years waba le 20 years ekuthiwa ibonus. Yikho ke siyakwazi ubaba edelwele amalungelo abantu, amalungelo ayinqaba. Siyakwazi mhlophe komunye umnyaka wathuka ngu-late president uMgabe njengoba sisazi ukuthi ubaba uMgabe wayeziphatha njani. Wayesesatshwa ngamanye ama-president labantu bonke kodwa ubaba umfundisi Bishop Desmond Tutu wamqonda amanqamu wathi hatshi bo landela umbuso okhululekileyo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Abizana uPF labo bathi bakhala ndawonye lomdeni kaTutu. Bathi ube ngumuntu ohloniphekayo obedume kakhulu ngokulwela amalungelo kaZulu. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla leZanu PF liqhube ugeto lwalo lokudinga inkokheli yezabelo phakathi kwenxabanxoza enkulu izolo. Amanye amalunga ekhala ngokuthi kube lokuqilibezela. Kodwa iKroniko ithi ukhetho lolu luqhutshwe kuhle kakhulu ngokuthula ngendlela ecacileyo esuthise amalunga eZanu PF amanengi. Izim Life ithi kulesotsha elibotshiweyo lisetheswa icala lokugwaza lokubulala umuntu ebhawa yalo ngelanga leKhisimusi eStone Ridge. Umsolwa Weddington Machaka ubikwa ebulele uJohnson Mungwevu ngemva kokuba uMungwevu embuzile ukuthi kungani ethengisa utshwala obutshisayo. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Balaleli labasakazi sanibonani njani? Yezu uhlungu ngehlelo osoluthathwa ngukulumende wethu kathesi lolu olokuthi kuthiwa ama-passports etshintshwa futhi ungaya kwelinye ilizwe kumbe njengeGoli uyathola basebenzisa ama-passport awabo abaqala baplana bewanika abantu ukuthi vele a-permanent alungile. Thina wethu sokuhlala kuyifeki, imali yifeki. Kwaqala kwabala amadola, kwabuya amaberia check, kathesi kulama bondi amanye amazwi ami ngemali yayifana nayo. So kathi sinase ama passport osothwa se wrong osofuna ukuqaliswa amanye. So abantu abathatha ama passport ngo December. Bale 1 year, ku 10 years, in 9 years yonke kumbi i7 years izihamba mara nje othwa 2023 ave expire i7 years ihambe mara sokhiphe enye imali futhi kanti bekunani ukuthi ayekele ama passport laba abavele belawo etshintshele uhlelo kulabo kade bengakathathi kulabo kade vele belawo abayekeli becontinue ngawabo wona lana ezefika ebangela ukuthi expire bese bekhona beyathatha amanye nxa engumuntu olothando labantu ozwela abantu kodwa nje indlela ukuthi ungani kukhuthuzwa abantu kunzima lokhu kushiwa hey angazi kakasixolele uhulumende lo kakasixolele shiwa sizaphephela emazweni izesiphelele khona sonke sibalekele corruption ekhona eZimbabwe shiwa uzima lokhu
salibonani basakazi baka studio 7 ngiyalibingelela igama lami ngingobambanani Dube ngikhuluma ngiseZimbabwe ngiyalibingelela ngamafitshane lonke basakazi baka studio 7 ngibingelela ubaba uNtungameli Nkomo labanye nje bonke khona ngapho ngibese ngibingelela unkosikazi wami yena engusibo nkosi Ndlovu ngibingelele labantwana bami uRuth uBlessing loPresence ngibese ngibingelela umama onzalayo uQobo yena ekhonapha kulona leli eZimbabwe ngibese ngibingelela ubaba onzalayo yena eselizweni leSouth Africa igama lakhe kuthiwa nguNelson Dube ngibese ngibingelela izihlobo zikankosikazi wami ngibingelela umamazala wami yena igama lakhe enguSibusiso Ndlovu ngibese ngibingelela lo mamazala omdala yena ekhona ngapho elizweni le America kuthiwa nguJuliet Ndlovu ngibingelela laye laloba engangazi hayi isikhathi siyeza sizahlangana ukuthi hey indaba ezeze ezikolo ziyahlupha lezi kuthiwa imfundo iyakha isizwe nami ngisesikolo kodwa uma ngiqeda isikolo hayi yonke into izalunga ngibese ngibingelela lo malume kankosikazi yena engu-Innocent Ndlovu eselizweni laseBritain ngiyababingelela labanye bonke engikhohlwa ukuba bingelela abafowethu bengangizondeli bakithi ngiyababingelela bonke igama futhi ngubambanani Dube lisale kahle zihlobo zami
kumagumbamani omhlaba kumagumbamani omhlaba zithi sizo sikamthwakazi vuka vuka uzithathe isikhathi yiso sona lesasikho esinye sanibonani kwizo zonke indawo sibonge kakhulu kubaphathi be-studio 7 abayibona indlebe namehlo ethu obingelelayo kungusitendi Dube ekhaya ngisekhizi kukwati 12 mbonga kakhulu ukuthola leli thuba lokuthi ngike ngithi kancane nje ngenkosi okujabulise umoya wami ngosuku lwanamhlanje okuzindaba ezimnandi ma ngabe kuyukuthi umthetho uzodlala indima yawo ngendlela eqondileyo kuyajabulisa ukuthola imlayezo othi yona Obed Mpofu sephiwe amahola angama-24 ukuthi aphume kulelo plaza kade sefuna ukuliqhwaga injalo-ke izano ma ungathi ucabanga kancane izokusebenzisa ikusebenzisa thethi kuqeda ukuphosela phana njengamafinyela ngithi kulaba ababone ukuthi it's time yokuthi bamkhafule benze kahle sengathi laba kade besazokwenza ukufana nokwakhe bangavele bami ukuhlukumeza abantu bemathebeleland babanikeza indawo yabo hamba kahle Obed Mpofu singabe bekusiya ngami ngabe vele uvele uthuthe lo muzi wakho emathebeleland yokwakha khona le Harare ngoba kithi awusingumuntu
salibonani balaleli salibonani basakazi abahle salibonani mthwakazi omuhle linjani okhulumayo nguchama ebulilima east bantu bakithi bantu bemathebeleland bantu besindebeleland bantu besikhalangeni mavenda asifundeni ukuthandana asihambiseni ukuthandana phambili lizabona izinto zethu zisiqonda zisilungela asithandaneni asizwaneneni asifakeni uthando phambili sizwane njengabethabi bayezwana singakhangelelalani phansi asithandaneni bantu bakomthwakazi asibeni lento engeyethu iMRP ayibe yiparty yethu. Asiyekeleni ukusupport amaparty eMpumalanga, asizisupporteni njalo bantu bakithi, kambe sizafa abantwana bethu sibachiya behola umumo njengakhona kusikwenza ukuholiswa umumo. Abantu sebephilele umumo, sifuna imisebenzi. Sifuna abantwana baqhatshe, abantwana bethu baqhatshe, sifuna imisebenzi, hayi umumbu. Ngiyabonga.
Ngisho ukuthi bakithi, siyacela futhi siyancela, sesilimile thina singabalimi base-antelope, sifakile ingqoloyi, imali kasiyiphiwanga. Kufuneka imali yokuthi sithenge ifertilizer emhlophe, kufuneka imali yokuthi sithenge umuthi wokhula, sithenge umuthi wezibungu, umumbu wethu uyaphuka. So siza kwenza njani? Sithi ukuthi akele sitelele abantu, thina phela kakula muntu esingakhuluma laye, ngoba yona i-depot yethu ayikasiteli lutho ukuthi kathi sifakile nje singaphiwa imali okubamba imali kuyini.
Bantu bakithi, linjani lonke lapho kwi-Studio 7, abalimi be-Studio 7, le-entertainment izindaba zethu. Obingelelayo ngu-TB Ncube laphana. Bantu bakithi, kulo munye ubhuti ngiyamuzwa nje emalangeni laphana sithi khona i-Studio 7 yabantu bethatha abantu be-Plumtree nje esikhalangeni. I-Studio 7 ayithathi abantu be-Plumtree nje kuphela, ayikhethi futhi njalo. Sibaningi kakhulu uma uthi ulalela indaba from emagrupini, ngoba ubheke ukuthi igrupu iwalile abantu abayi 200 something. Ucabanga ukuthi amagrupu e-Studio 7 maningi kanjani akhona, ubusucabanga abantu abalelela indaba from kuradio ukuthi bangaki. So siyacela ukuthi lingakhulumi kanje ngododa, sibaningi kakhulu abantu abalelela i-Studio 7. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi inkantolo ye-Supreme Court kwele Gambia isilahle isicelo samabandla aphikisayo esokuthi yesule impumela yokhetho olusanda kwedlula lapho kunqobe khona umongameli Adama Barrow. I-AP ithi kufe abantu abangamachumi phose amane 38 kwele Sudan izolo kungozi yokudilikelwa ngumgodi. Singene kudaba lweMelika. Amapolisa eDenver esabelweni seColorado athi aphakathi kokuphenya udaba lomunye owesilisa ovuke ubhova ngomvulo wadubula abantu abane bafa kuleli dolobho njalo walimaza abathathu. Umsolwa ube ngowesihlanu ukufela kulesi sehlakalo ngemva kokudutshulwa ngamapolisa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Pazen utshele intathelizindaba ukuthi basadingisisa ukuba kahle kahle kungani umsolwa enze isiga esinje. Ukudutshulwa lokubulawa kwabantu mahlayana eMelika kubhahile ngoba impopo itholakala kalula. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Ncube.
Isehlakalo esenzeke eDenver laphana eColorado yisehlakalo esethusayo esishwaqisa esihlasimulisa umzimba okwamagama. Ungasibukisisa uzwisisa ngcono ukuthi nxa kuthiwa umbhobho yinkafula kufa kukhulunywa ngani. Asonto yokudlalela duze kwayo, yinto engasiqeda isibhubhise sonke ngesikhashanyana esingasho lutho. Ngokuphazima kweliso kusale abantu kuluwaca befile phansi. Nxa uqathanisa lezi khali ezifana lengqamu uzazwisisa ukuthi umbhobho uyingozi enkulu esabisayo. Ungakhangelisisa futhi khona ngale endaweni yaseColorado, bengikhangele lapha izivalo zenhlanganiso ebizwa esibizwa ngokuthi gun violence archive uzathola ukuthi sona lesi bekuyisehlakalo sesi 13 ngawonalo unyaka ka 2021 ubusubukisisa futhi yona iAmerica yonke jikelele uzathola ukuthi izingokwezibalo kubaliswa ukuthi sokulezehlakalo ezifika 700 lapho abantu kusehlakalo esisodwa abavulela ngenhlamvu kufe abantu abaningi okwamagama.
Lu ngaqedwa njani udlakela lwemibhobho loluncube?
Okokuqala ungabuza bonke abantu abafuna ukuthi baphathe imbhobho abavela eChatshalazini iningi labo bathi bona badinga ukuthi baphathe imbhobho ngesizathu sokuthi badinga ukuthi bazivikele. Indaba yokuthi abantu bavikeleke yinto esitholakala ngisho la ku-constitution yelizwe ngoba i-security noma ngithi ukuphepha ukuvikeleka komuntu kuyinto eqakatheke kakhulu emphakathini. Mina bengizacebisa ukuthi kudingeka ukuthi uhulumende aqinise ngokwezokuphepha ukwenzela ukuthi abantu bazizwe bevikelekile, abantu bazizwe bephephile. Nxa abantu bengazizwa bevikelekile bephephile, isidingo sokuthi bayefunana le mibhobho abaningi bakhona abasoze bebe laso. Siyakuzwisisa futhi ngiyakuzwisisa mina Mathupa ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abanye abantu ngemise benzi la ngezimo abaphila phakathi kwazo kuba lasi sizathu noma kuba lezi zathu ezenza ukuthi kudingeke ukuthi baphathe imibhobho. Imibhobho ingaphathwa ngamaphoyisa noma ingaphathwa ngamasosha kuphela kodwa labo baphinde bayiphathe imibhobho. Izimo zakhona kuyabe kudingeka ukuthi mazi zabukisiswa udalwe imithetho ezoba very strict eqinileyo ukwenzela ukuthi imibhobho le ingaweli ezandleni ezingafanelanga. Siyakuzwisisa lokhuyana. Then okunye okujwayele ukuhlupa umsakazi yikuthi uthola ukuthi abantu abavele bevulele ngenhlamvu ezikhathini eziningi kuyabe kungabantu ababele izimo ezibucayi. Uthole ukuthi abantu banama stress, i-stress phela emhlabeni lo esiphila kuwo zibangelwa izinto eziningi kakhulu. So kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abazithola besesimweni lapho aba lama stresses khona bayebonana labona laba abasebenza ngezimo ezifana lazo nalezo. Into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngalokho kuthiwa yi-counseling phecelezi ukwenzela ukuthi bancediswe.
Umnumzana Khanyisane Ncube uhlaziya ezombusaswe sixoxela eseNew York khonapha eMelika. Kunjalo nje owake waba ngusenator weNevada njalo wakhokhela ibandla lamademokrasi kudale lesenethi umnumzana Harry Reid kasekho. URid ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyankalombili lambili 82. Umkakhe uthi ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane. Umnumzana Reid waba lilunga lephalamende okweminyaka engamachumi amathathu kusukela ngomnyaka ka-1987 wazotshiya umsebenzi ngo-2017. Wadlala indima enkulu ekupasiseni imithetho yebandla lakhe ebalulekileyo egoqela owezempilakahle owapasiswa ngesikhathi sikamongameli Barack Obama we-Affordable Care Act owaziwa kakhulu ngokuthi yi-Obamacare. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 izolo. Amapolisa axwayisa uZulu ukuthi achiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye osomabhizimusi olahlekelwe yi-$45,000. Ibandla leMDC Alliance lithumela amazwi entuduzo emolini kaArchbishop Desmond Tutu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.